Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqhakathekileyo lamuhla. Amapholisa lebutho leZimbabwe sebesebenza uhlelo olutsha olubizwa ngokuthi yi-Operation Restore Order, kulandela ukulungisa kwebutho kwezombusazwe kuhlelo lwe-Operation Restore Legacy olusise uMnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Uhulumende uthi kasoze ajezise abantu abazabisela imali eZimbabwe eyafihlwa kwamanye amazwe. Sizalethela nangokuswelakala kwemali eZimbabwe okuqhubekela phambili. Ku-Livestock lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokufiswa ngabatsha elizweni leZimbabwe elibuswa okwamanje ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu LSVOA Ndebele. Lingakhuthwa yile zindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.